sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 10 kuMabasa 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga namhla wethekelele isibhedlela sempilo leselupane hospital esilokhu sisakhiwa, wagcizelela ukuthi kufanele sibe sesakhiwe ekupheleni komnyaka ozayo. Ivandla lezaphu lithi ikomiti yalo ye-National People's Council ihlangene namhla yavumelana ukuthi umhlangano walo mkhulu we-Congress udluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka.
Njengoba siphila ngokulima, kwelakithi abantu abaningi abayingxenye ye-constituency yezaphu eningi basemakhaya, njalo baphila ngokulima, so okwamanje basavuna izilimo zabo azikabekwa endaweni e-right ukuthi bengashiya be-congrete.
Alokhu etheleka amazwi enduduzo kulandela ukutshona kobe ngumyeni wendlovukazi ye-England Queen Elizabeth, uPrince Philip obele minyaka yokuzala efika phose ikhulu.
Njengesisalwane se-Afrika kuningi sibili kade sikukhangelela ukuthi ngesikhathi sakhe mhlawumbe kade ngasebenzisa lesi sikhundla iposition yakhe uto influence mhlawumbe esingathi restitution sikhulume ngoku xoxisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umsekeli kamongameli njalo engumphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga namhla wethekelele isibhedlela seLupane Hospital esilokhu sisakhiwa, wagcizelela ukuthi kufanele sibe sesakhiwe ekupheleni komnyaka ka-2022. Lokhu kwethulwe lugatsha olubona ngezempilakahle olugcizelele ukuthi uMnumzana Chiwenga uphinde wanikeza isibhedlela sempilo imali yokulungisa imitshina yokusebenzisa kugatshalwe radiotherapy egoqela ukuthi kube lamagetsi ngasikhathi sonke, i-uninterrupted power supply. Lokhu kwenzakala igcikwane le-coronavirus lilokhu lisidla ubhedu elizweni njalo lihlasele abafika phose ikhulu 95 izolo kuphela labulala abathathu. Ngalokho abantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lasikhombisa 37,147, njalo asebebulewe yilo sebesedlula inkulungwane lamakhulu amahlanu 1,535. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane owe-vaccine luyaqhubeka. Ivandla lezaphu lithi ikomiti yalo ye-National People's Council ihlangene namhla yavumelana ukuthi umhlangano walo omkhulu owe-Congress udluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka. Umhlangano lo wawukhangelelwe ukuthi uqhutshwe kusukela mhla ka-30 kuMabasa kusiya ku-2 kuNkwenkwezi. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana iPitule Maphosa uthi lokhu kukhalazwe ngamalunga ebandla lakhe ngoba iningi liyavuna.
Idale le-National People's Council lihlalile namhlanje emva kokubana ama-provinces ambalwa ecele njalo anikeza i-recommendation yokuthi umhlangano we-Congress obufanele ube khona mhlaka 30 April kusiya ku-2 May udluliselwe phambili ngezizathu ezihlukahlukeneyo. So ngakho sihlale umhlangano we-special session obule agenda yona leyo ukuthi sikhangele indaba ye-Congress. So okuqakathekileyo okuphumileyo emhlanganweni lowo yikuthi i-Congress yethu isidlulisele phambili sibekwe kunyanga ka-August 2021 So by 31 August izobe sibanjiwe iCongress without fail njalo sisiya ku Congress leyo ama programs nama processes akade ekhona ayaqhubeka esiyaphambili awokulungiselela umhlangano lo weCongress njalo kuzaba le audit saba ingcenye yama processes alandelayo ngiyaqhubekayo ukuze sibe lomhlangano weCongress ophumelele ama provinces anikeze izathu esihlukahlukeneyo ezibangele ukuthi becele ukuthi idlulisele phambili okunye okuhlanganisela ukuthi abantu njengoba siphila ngokulima kwelakithi abantu abaningi abayingxenye yeconstituency yezaphu eningi enkulu basemakhaya njalo baphila ngokulima so okamanje basavuna izilimo zabo azikabekwa endaweni e-right ukuthi bengashiya ku-Congress so ngesinye sesizathu abasinikeze zona ukuze sisazi ukudlulisela phambili i-Congress
lo ngumnumzana iPhitule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa icingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Ukusenjalo ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selimelele impendulo evela kuhulumende weZimbabwe kulandela ukutshengisela kwawo ngandawonye lenhlanganiso ezijiyeneyo esigodlweni seZimbabwe ePretoria kwele-South Africa bekhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga abo lokuncindezelwa kwezabelo zeMathebeleland. Amalunga ayisithiyagalonyawo emthwakazi Republic Party alokhu evalelwe entolongweni esetheswa icala lokubangela udlakela kulandela ukutshengisela kwawo kobulawayo eduzane lenkamba yamapholisa esola athi ukuhlukuluzwa komkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo. Ibandla leli lithi amalunga alo eZimbabwe asephilela evalweni olukhulu njalo akhululeka ingangena kwele South Africa kukanti afuna udaba lwegugu rawundi lulungiswe. Isikhulumeli saleli bandla kwele South Africa umnumzana Velile Moyo onguye owethule izikhalazo lezi kuziphathamandla zommeli weZimbabwe kulelo lizwe usichasisela okuningi ngalolu daba.
Njengemthokazi Republic Party siyesatshengisela ePretoria e-embassy yaseZimbabwe mhlawumbe abanye bakubonile ke kubo-Facebook lapha nakubo-Twitter baphakamile impela abantu bakomthwakazi ngobuningi bawo ama-stakeholders atshiyeneyo ahlangane embassy abantu bebefika mhlawumbe more than 300 akade belapho-ke behlabelela izingoma betshengisela kwasekuhanjiswa kwama-demands ethu ebesiwaphethe almost 10 of ama-demands abesinawo sawasubmitha e-embassy abalwa belalela be-embassy bawathatha ama-demands sasayina basala le copy nathi sahamba le copy elinye i-copy lasala namapholisa i-SAPS ukuthi kube ngufakazi kusasa. So kuma demands ethu ke sishilo uhulumeni ukuthi sikhangelele ukuthi kuseyafika u-3 months uhulumeni waseZimbabwe abe ebonisile ukuthatha amanyathelo akhangelelwe kulama demands esiwahambise kuye uhulumeni waseZimbabwe. So kusho ukuthi ke silapha nje njengomthwakazi siqaphile nje silalela ukuthi uhulumeni uyayithatha le ndaba serious noma ke uyayithatha kudedengu nje ayithathe njengento yokudlala.
Ubona ubandlululo luluningi kakhulu yini olwenziwa ibandla lemthwakazi Republic Party kumbe kulokukhethana ngemihlobo?
Inhlupho zeZimbabwe ziningi kakhulu ngoba vele iZimbabwe yayakhelwa one emangeni. Iyakhelwe emangeni kwase kumele ukuthi iqhubeke isakhelwa phezu kwamanga. Kuyikho okubona manje kusenzakala kubo-MDC akusiyonto entsha, yinto ebivele ikhona thina sayibona kudala nje abantu beMathebeleland ngoba indaba ze-tribalism aziqalanga manje, zaqala kudala. Kodwa-ke njengoba uhulumende wakhona lo ovele ebusa eselesikhathi eside ebusa ucuku lwakhe ayelwenza eMathebeleland useqhubeka elwenza la kumabandla aphikisayo akhona ngale Harare afana labo-MDC ende kasozayekeli ukuqhubeke kwenza khona lokhu ngaphandle eze simthathe uhulumende lowu simfake ku-accountability akwazi ukuthi abuyele emuva akhangele ukuthi ubesenzani 40 years zonke lezi yini aseyakhile engenza ukuthi abantu bebe yi-nation bebebambane bebe yinto eyi-one. Thina njengabantu beMathebeleland sesifike kuthiwa lokuthi sesiqalise ukuthi sitoyitoye sibonise ukuthi kasivumelani lalokhu kwenziwa nguhulumende. Silokhu sathi mhlawumbe uhulumende lo uzathatha i-responsibility alungise kungalinganiswa phakathi kwelizwe kodwa akakwenzi lokho.
Lowo ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla lemthwakazi Republic Party wele South Africa. alokhe etheleka amazwi enduduzo okulandela ukutshona kobe ngumyeni wendlovukazi ye-England uQueen Elizabeth. UPrince Philip obele minyaka yokuzalwa ifika phose ikhulu. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
IZimbabwe lomhlaba jikelele bakhala lemuli kaPrince Philip obeyindoda kaQueen Elizabeth. Umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa usethe wakhala lezwe le-United Kingdom ngokukhothama kukaPrince Philip enkundleni yebulenjini ye-Twitter. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube laye ukhala lemuli kaPrince Philip.
Sithi dude esizweni samangisi ngokulahlekela kwaso yindoda yendlovukazi yamangisi uQueen Elizabeth wesibili. Sithi ukufa akujwayeleki, akwehlanga lungehlanga. Lanxa umuntu esemdala okungakanani, ukufa asonto eqondileyo, akulindeleki, kakwamukeleki. Ngakho ngalamazwi enduduzo sithi kabaduduzeke. Bese sicela-ke ukuthi ngemva kokubekwa kwakhe osedlule emhlabeni sibe lobudlelwano obuhle lamangesi okuza kwenza ukuthi silungise ukufa kwabantu ababulawa yigugura hundi abayizinkulungwane lezinkulungwane, kulethe ukuthula emndenini lokuhlaliseka phakathi kwabantu.
Unkosikazi Abigail Mupambi laye ukhala lemuli kaPrince Philip loba nje babethumba umnotho wamanye amazwe.
Ye, sikhala ndawonye ilamuli yaseBritain ngalesi sikhathi ehambile uPrince Philip, the Duke of Edinburgh. Inaloko kade indoda njengabe esikhosini kukhona sibili akade beku-influencer, hayi aseBritain kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele. So sithatha leli thuba ukuthi sikhangele muva sinanzelele lapha ahambe khona laloko kade ekwenza. Siyananzelela ukuthi njengezi salona se-Africa kuningi sivele kade sikukhangelela ukuthi ngesikhathi sakhe mhlawumbe kade ngasebenzisa lesi sikhundla iposition yakhe uto influence mhlawumbe esingathi restitution, sikhulume nge-reconciliation, sikhulume ngokuxoxisana mhlawumbe sesikhangela the imbalances that brought along by colonization.
UPrince Philip ubezalwa eGreece, ezalwa nguPrince Andrew, unina unguPrince Alice. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezenzakala eMelika, umongameli Hassan Rouhani we-Iran ubone kumabonakude namhla ukusungulwa kohlelo lokuthuthukisa iziphathelane le-uranium esetshenziswa kuzikhali, ngapho ethembisa ukuthi kasoze azibuthelele. Lokhu kwenzakale lelo lizwe linanza i-National Nuclear Technology Day. Elemelika lele-Iran sebevumelane ukuthi bekhulume okwesibili eVienna ngeviki ezayo belandele iziqondiso zesivumelwano sabo ngeziphathelane le-nuclear. Kodwa ele-Iran lathi izijeziso elazetheswa ngele-Melika zingaphazamisa lezi nkulumo. Inkomo sezisifa ezansi emaNdebeleni ngenxa yemikhuhlane ehlukeneyo edalwa yimikhaza, njalo abafuyi benkomo bathi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele kulolu hlupho ukuze kulondolozwe lezi nkomo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngocweleyo.
Ukufa kwenkomo lokhu kuza ngesikhathi iningi labafuyi lilokhu likhala ngenkomo ezafa nakenye ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Kuthe ngokuna kwezulu eliningi lonaka, iningi labafuyi lijabulele sithi inkomo zizathola amadlelo, kodwa sezikhala njalo ngoba imikhaza sidale imikhuhlane ethiyeneyo osekubulele ezinye izifuyo. Umnumzana Judge Dube oyisakhamuzi esingezane eGwanda South odibhisa inkomo echelesa uthi izifuyo zabo zihlaselwe imikhuhlane ethiyeneyo.
Hayi uDube, silalo thina ngapha enkomeni ukhaza idibha lakhona lutshwane zidibha gqo, so sizisiba le mikhuhlane eminingi inkomo zakithi ngapha ngenxa yemikhaza. Ezinye nje ziphonga ukuqhuqha nje, iqhuqhe nje inkomo nje iqhuqhe izizife. Ezinye nazi ngapha ziyaqhula ngazi ukuthi kuyabe kungumkhuhlane bani lo nje wenza inkomo iqhule nje le ukhanya kulezi sifu futhi sezifuna ukuba le zilonda lezi amapundu emzimbeni lapha.
Umnumzana Dennis Moyo wayisakhamuzi seNandian eKwana North layo khala ngodubo olufanayo.
Ukufa kwezifuyo so-affecte even abantwana abaningi ezikolweni abazahamba nzima. Ngikhuluma nje endaweni yakithi lapho esigabeni ongomakhelwane ezikwakweni sokufe omunye umuzi kufe about 7 inkomo zigqitshelwa zonke. So kutho ukuthi vele yinto enzima kakhulu ebantwini uthi ngabe kuyadingeka nabohulumende uyangenela sibili ancincedise izakhamizi ukuzama ukuvikela lo mkhuhlane. Ungananzela amadibha imithi yakhona inzima ibuya nzima inkomo zidibha kalutshwane njalo inkomo zibhizi ziyathela.
Umnumzana Mzobanzi Thabile esinye njalo isakhamuzi seNandeni sikhala ngokusilelwa kwemithi yokuhlaba inkomo athi intengo yayo iphezulu kakhulu.
Imikhuhlane ingakhulu emkhaza ithwalisenzima inkomo. So-ke manje eyi besidinga uncedo olukhulu kwedlele lokho ngoba sonke isikhathi uma inkomo igula sikhiphe imali sibhadale 10 rand ngenkomo eyi-1 wathi uma ngabe zingu-20 wenza njalo leso sikhathi wathi imali yawulayo. So uyabona ukuthi lokho vele kunzima lokho. So manje sicela uncedo ukuthi sithole usizo ukuthi inkomo uhulumende awubuye la singena asisize.
Umnumzana Stephen Mathema layo oyisakhamuzi seNandeni uthi lanxaba ebhadala imithelo yamadibha imide yokudibhisa iyasilela.
Idibha liyazishotela kodwa siyathela. So imali yakhona eyomthelo kasisakwazi ukuthi isebenzani. 2 inkomo zethu zinama-lamstim sezinye zivuka amangqina asincediseki. Ama-vetinary akhona kodwa-ke imithi kayikho. Ama-vetinary kuqala ayehlaba iinkomo zethu nxa sokuza izulingana kakhulu njengasemavetinary ayehlaba kasimaleti hamba mahara ukuthi sazi ukuthi kumele senzeni kasikwazi.
Umnumzana kwakhiwe Dube isakhamuzi sesengezane eGwanda South layo khala ngodubo olufanayo.
Umuntu olenkomo kumele azithengele umuthi azihlabele. Manje abanye nje badonsa nzima imali zokuthi zithe bathenga umuthi abalazo. So inkomo zigcina sizihlatshwa imikhuhlane njengeyemkhono zibanjwa ngabo foot and mouth. Khathesi nje zikhona ezibanjwe imikhono and ziyagcina zithelelana ngoba akula muthi wokuhlaba e-vetinary. Umuntu kumele azithengele umuthi.
Umnumzana Enathi Mlongwa umqondisi wogatsha lukarhulumente olubona ngokunakekelwa kwezifuyo gathanda ngumphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba lokufa kwenkomo lokwehluleka kogatsha lwakhe ukudibhisa izifuyo. Abafuyi benkomo bakhuthazwa ukuthi badibhise iinkomo zabo njalo nje baphinde bazihlabise ukuze zivikeleke emkhuhlaneni etshiyeneyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Nkosazana Debra Mokasa. Sicubungula ukuthi abantu baphila njani ngalesi sikhathi se-COVID-19. Iningi lithengisa impahla ezitshiyeneyo.
Iyakhula, you know. Abantu sabasekho imisebenzi. Sebeku-informal yona le yokuthengisa, buying and selling and yokukhosa amabhoda and what else. And kayisezikuphele ngoba i-government yethu kayikabi lama-policies la ayikakhanyi ukuthi yenzani nemisebenzi lokuvula ama-sectari. Izinto zonke zilokhu zisiwa yilo sikhangele i-economy yethu, sikhangele lemali yethu lokhu kusiwa. So abantu they wake up in the morning they speak up for ngezendizi. Ufande ukuthi vele ama-street onke even noma lakhathi esikhovedirale ikhona ama-regulations akhona.
Njengoba abantu abaningi sebephila ngokuthengisa, bayithola yini imvumo kumbe sokuyikuphongoyenza nje bengatholanga imvumo kukhansila?
Okwakhathesi council is failing ukuthi icontrole abantu especially eZimbabwe ne-economy yethu leyo. Singananzela ukuthi once i-COVID lokuzenza ama-regulations lawa athena esika khona ukuthi abantu besanitize begqoke ama-mask benze lani lani nakhona lokuthi sibuyele emsebenzini. Icalise ila ma-strict lokuze measures okuthi kumele uhambe emapholiseni ezikliya ubhadale ama-license ezezenze. But konke khona lokhu i-council kaye kuqwanisana ngoba izini lakathi ezinoma sikhuluma ayikaniki izini abantu abadisplaswayo from e-town ayikabaniki emalokithini ukuthi bethengisele. Ithi ama-resources abo asisemancane kabalakho vele okuthi beqalise ukuthi bephedela abantu emalokithini. Ngingangikhuluma ngamalokithi ngikhuluma amawadi ukuthi atleast umuntu osuka othuka emarket ethengisa amadempophoma ku-ward 9 then ethengise amagogo unaye i-ward 18 isikhathi lukayikafikeleli khonapho. So ithanda ukuthi abantu bayaqongundena nje ezitredini lethengisa sibeke sikhuluma futhi nakhona lokhu ukuthi izikolo zingazivulwa. Imithetho yezikolo isuke yaba yaqansa kakhulu kakhulu ufizi bayafuneka amabhuku ayafuneka everything kuyafuneka. So at the end of the day abazali abayibo abaphila ngokuthengisa bayehluleka ukuthi-ke bemithe that target. Uthole ukuthi abantwana abaningi kabakho ezikolweni kathesi. So uzathola ukuthi umzali ongumama ubaba nomntwana bonke basezitradeni bazama ukuhlanganisa imali zokuthi engxenye umntwana ne-certain plan ezavulwa.
Sake saxoxa lawe kuwona lo msakazo sithi amanye amalunga enhlanganiso yakho athengisa impahla esebenzisa uWhatsApp lokunye. Kwenziwa njani lokho njalo baningi yini abakufinyelelayo?
Okay, so those abakuma-associations they are benefiting a lot because ama-associations they've got ama-programs like thina as-DVTA we've got ama-programs esinawo ukuthi bayangena kuma-WhatsApp bethengiselana izinto zabo bethengele labo be-advertise, you know. For those again abangekho kuma-associations yikho lapho kuhlupha khona ngoba baphonguba mhlambe uzizisile waphuma ubaba lo nani abehambe kanye labantwana bengela izini le-direction yokuthi well sesiphumile siyathengisane and singaphi kwakhona and lama-business opportunities abo engaqati ukuthi vele asukela ngaphi langa. So in a nutshell sithi thina abantu bebulawayo kabangene kuma-associations. Isithi khantibi lama-associations ayi-recognizayo about 9 so umuntu uyachuza i-association yakhe ayibona engathi ihambelana layo esebenzelana layo layo futhi ama-associations analawa ahamba ku-city council esiyaphiwa whatever i-city council esifisa ukuthi ngawo ubulawayo uyathuthuka ngawo. So laba babengekho khona kunzima ofcourse kwakhe besidingake fighting for one customer bengu-1, 2, 3 yifind ukuthi kwezinyisikhathi ngifuna zokuzela kufuna umizise kuliwa ukufuna zokuzakula amavendazi abhazeneyo kula amavendazi abazobebanga
i-customer 1. Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ngengelitshiye kwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Ernest Sebata, umhlabeleli. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga Mr. Gande.
Ungathi u-Ernest Sibatha ungubani kahle kahle?
Ernest Sibatha indoda ezalelwe eGwanda 37 years ago, umculi wegenre ebizwa ukuthi yimelo catfire. Yikho lokho.
Uqale nini ezomculo njalo usile ngoma kumbe amadlalade amangaki?
Ezomculo ngakhula nazo ukurekhoda ngaqala ngo-2009, of which senginama-albhamu afika 4. Ingoma ezikhona mangizibuthelela zonke, they go up to about 26 ingoma engizikhumbulayo enginazo.
Dlalade lakho elitsha ukuthi lithiwani njalo kahle kahle waliloba ingoma zakhona ucabangani njalo ujongeni?
Idlalade lami elitsha libizwa kuthiwa Livunile Idlozi. Abakwaziyo idlalade lami elisemuva elibizwa kuthiwa Vala Ngebhethu, ngemva kokulirekhoda kwami abantu balamukela kakhulu okuthi lami kwangijabulisa ngaze ngathi hayi selivumile idlozi ukuthi sengifikile emculweni. Ukubhala ingoma zami ngabhala ngithinta into eziningi. Kunengoma ebizwa kuthiwa Mancube, ikhuluma ngempilo engangiyiphila ngisasemncane nalo muntu engangimthanda. Then bese kusiba nengoma ethi Julia ethandwa ngabaningi. Mostly ngibonga intombi enhle eyase-Africa entshela abantu ngobuhle be-Africa. Ezinye ingoma efana nokuthilo impilo, ngikhuluma ngokuthi empilweni kumele siphathane kanjani ukwenzela ukuthi singabantu sikhona siphilisane kahle. Yeah. Labe zokholo ikhona ethi siza Jehova njengoba sihlangana nalesi simo esikiso sikhone ukubana sinqobe. Yeah, yikho okwenzakalayo kudlalade lami lele. Ngale bhala ngizama ukuthi wonke umuntu onesimo anaso empilweni yakhe akhone ukuzithola eyamukelekile nedlaladlele ekhona ukududuzeka ngalo, ekhona ukudansa, ekhone ukuhleka, aze akhone ukujabula.
Abafuna ukuthi bathenge ibudlalade kumbe ingoma zakho bazithola njani, njalo ungapha abalaleli inombolo zakho kumbe ngezocingo kumbe lapho abangakudinga khona?
Abafuna ukuthola umculo wami, umculo wami uyatholakala kuma online stores wonke nje jikelele, kubo App Music, kubo Deezer, kubo Amazon. Abafuna ukungiphinta bengangiphinta enambeni +26775169805. Yeah, noma ku email ethiona ernestosebheights@gmail.com kulapha engitholakala khona. Zonke lezo lemininingwane eminye liyayithola lapho. Abanye bengangithola ku Facebook The Great Ernest Sibatha noma bethi The Great Bulamba Band, bazithola zonke lezo zinto.
Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli nabalandeli nabo bonke abasupporta in music. ngithi phambili ngothando.
Lo ke ngu Ernest Sibata ebese la ebuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla lezaphu lithi umhlangano walo omkhulu weCongress usudluliselwe phambili ukuze uqhutshwe ngenyanga kaNcwabakazi kona lo umnyaka. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.